Esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ubusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugura wundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo. Umnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwengula.
Akula into ayihola ukhorisa khona le matshonaland ngapha ematebrand akula lito esikayo. Akula into esika abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekhona. Nabadala bali more than 7 to 6 years, akula into bayitolayo but ngale ematshonaland bayathola.
Unkosikazi Lethiwe Shoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Vanavesu vari kushupeka vari kumagori vari kujaigwa vavura musei tonzi tiri kuti yateni vanavesu vaadzoka mumwe muzimbabwe vokara mbavona tonzi tiri kumusekenda tiri kuti ingalo dzawanzirira timuti agwase kuvira agwase vanavesu vadzioke inyika ikari kwemu yakavete chii.
UChamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakhansila labamele idale lephalamenda azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo bazakuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kunengi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli u-Emmerson Mnangagwa.
Kanti ingqubelaphambili ilethwa lidombo nxa likhethe uMP weZANU-PF lidombo elizafika phezulu konalo uPresident Mnangagwa. Nxa likhethe uMP onguye weZANU-PF lidombo elizafika ephalamende lapho engikhokhela khona. Na iphalamende yindlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebuzwa khona. Now nxa ungusika kumbe lowo okhokhela ephalamende alisuwe spika walapho ozala khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla leZANU-PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lesipostoli abeJohane the Fifth of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.